Kustudio 7 sizomkhumbula uSandra ngedlabuzane alilethayo lokusebenza kanzima njengentatheli izindaba ethanda umsebenzi wayo. Wayelama contacts amaningi kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, abamalungelo woluntu, amalungelo abesifazana, konke vele wayengena indaweni zonke zona lezo. Ezombusazwe wayesazana labantu abaningi abaphezulu sibili, umongameli, abaphathi ntambo, amalunga ayedalela eParliamente eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wayengumuntu lwana wayevele sithi nxa ifuna ulutho lwakhe wayeluthola. Asasebenza kuhle sibili, kulahlekelwa okukhulu kwabethula izindaba eZimbabwe, ikakhulu thina abesifazana. Wayengowesifazana, intatheli zindaba yesifazana liyana elidlabuzane elidlulisileyo elokuya beyond lokho okwakubonakanelwa kumbe okufiselwa ngabantu. Silahlekelwe kakhulu njengestudio 7, silahlekelwe kakhulu njengabeZimbabwe, silahlekelwe kakhulu njengentatheli zindaba zesifazane. Sithilala ngokuthula mnawami Sandra.
Ngaphandle kokusebenza lonke e-Studio 7, belingabantu abaseduzane laduzane, lilobudlelwano obuhle njalo livela katshana.
Yikulahlekelwa okukhulu sibili empilweni yami labantu abami, ngoba uSandra ngimaze esesengumntwana vele esanda ukuqeda izifundo zakhe ezesecondary esiza ecollege eHarare Polytechnic. Waba umntwana lwana owaye lothando ngomsebenzi ayofundela esafundela khona lapho. Wathi laloba seqedile izifundo waba ledlabuzane liliyana eledlula abanye bonke ngomsebenzi wakhe wokuba yintatheli izindaba. Kodwa ngasikhathi sinye waba ngumnawana.